VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNtulikazi 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamafutha ezimota solukhweze intengo yephetulo ledizili
just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping but akulanto engapheliyo umqanduza adlula sibakhangelele izivakathi zethu abe domestic tourism labavela ngaphandle kwelizwe labavela kwamanye amadorobha ukuthi babuye bazasivakatshela njalo
iZimbabwe Tourism Authority ithi ukwethekelelwa kwelizwe obesokwehlile zokuqalisile ukuthuthuka
khangelele ababukisi lezivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dorobha umzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakatheke sekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi ulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe lugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla. Ingcwethi zithi lokhu kutsho ukuba impatalo yokugada imijova lamabhasi layo izakhuphuka. Ilita yephetulo ikhwele isuka kumadola eZimbabwe yaphezu kwamakhulu ayisithupha $623 yaya kumakhulu edlula ayisithupha lengxenye $659.80. Idizili yona ikhwele isuka ku-$661.73 yaya ku-$669.62. iZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi iphoqwa isimo ngoba intengo yamafutha ikhuphuka emkambo womhlaba mihla ngemihla. Izisebenzi zikahulumende sezazise umqhatshi wazo ukuthi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona phezu kweholo eliphansi lanxa nje uhulumende ethembise ukuzengezelela iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili i-100%. Kubika uMavis Gama.
Lokho kumunyethwe encwadini elotshelwe umphathintambo ogatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlala kahle kaZulu. Iqondiswe njalo kolwezemali labe-Health Services Board yasayinwa iziphathamandla zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende ezine ezikumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, lezi ngezigoqela eye-Public Service Association, PSA, the Federation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, Federation of Educators Union of Zimbabwe, FEUZ, the NSS Federation of Zimbabwe, NAFOZ, lapho izisebenzi zikubeke sobala ukuba zikubone kufanele zithathe leli nyathelo ngemva kokuba zithenjiswa kokuphela edabeni lokutholiswa kwazo imali engaziphilisa ye-cost of living adjustment, zisithi laleyo ezayiphiwayo ingasatsho lutho. Zithi kunje isifika ku-$114,000 Zimbabwe dollars imali yokuthi umuntu analise ukuthenga okudingakalayo ngenyanga i-bread basket, ikanti uhulumende yena wanikeza isebenzi zakhe esukela ku-$36,000 Zimbabwe dollars kulowo othola iholo eliphansi. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano wenhlanganiso ezilwela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCPSTU eyeZimbabwe National Educators Union ZINEU umnumzana Moven Dube ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bathathe lelinyathelo lokulobela umqhatshi.
Ngakho izisebenzi zonke zimelelwe ngama associations lama unions awo zonke zihlangene zayenza isivumelana ngemva kwemizamo yonke eyenziweyo ukuthi i-government izwisise isimo izisebenzi zayo esiziphakathi kwazo esizithwele ubunzima ngayo. Ngokunjalo sokufike lapha esigabeni sokuthi sinike i-government i-14 days ezokuthi ithi respond kwi-situation abantu abaphakathi kwayo ukuze isebenzi ziyenelise ukuqhubekela phambili zisebenza zibone impela ezikusebenzelayo.
Uqhubekele phambili uDube elandisa ngenyathelo elizothathwa izisebenzi zikahulumende ma engasaphendulanga lokho abakhala ngakho.
Kodwa nxa i-14 days ingadlula i-government ingayenzanga lutho, akusela enye indlela okabe sokusele ukuthi izisebenzi zonke ezingaphansi kwa-government zizaphosela phansi amajogwe zihlale phansi kuze kuyefika lapho i-government khona ezatshengisela ukuthi izimisele ukuthi incedise izisebenzi zithole umrholo ozaziphilisa, zithole umrholo ozayenza ukuthi badle bagqoke bafundise abantwana bahambe ezikolo bayenelise ukuhlala ezindlini eziqondileyo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Singazi ukuthi le indaba izaphutsha njani, kodwa lilungelo lezisebenzi zonke nje ukuthi zekele umsebenzi nxa zingathakazeleli ezikunikwayo. Sibona ngani ngelaba abakhokhela inhlanganiso ezikupublic service balandela ke umthetho lilungelo labo nxa kuyikho abakuthunyiweyo, nxa kuyikho njalo okufunwa ngama-members benza into ekahle ukuthi ke bekele umsebenzi ngoba phela bayakhonona kusemthethweni njalo ukuthi bekhonone.
Ukhuthaza uhulumende umoyo ukuba ayilungisise le ndaba yokukhonona kwezisebenzi zakhe iphele kokuphela.
Sibone ngani umqhatshi katsheniselike i-seriousness. Sibone ngani nje uthatha nje i-collective bargaining kumbe ukubambanisa inkulumo lezisebenzi zakhe ukuthathaze akakuqakathekisi indlela esibona ngayo. Kanti ke nxa sikhangela ukudula okwenzakalayo emashophu ama-services akhona konke kufuna imali, imali yangkhona ethola izisebenzi ke inlutshwana. Yikho sibona izisebenzi zixokozela ngendlela enje.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina. Iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu. Alibasindawo abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende.
Umphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende lelihlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi kuzoqhutshwa umhlangano ngomvulo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo. Esithi ngoba uhulumende eqakathekisa ingxoxo lezisebenzi zakhe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eyeZimbabwe Nurses Association umnumzana Enoch Dongo uhlezi esethesa uhulumende umlando wokungafuni ukuxoxisana lezisebenzi zakhe isikhathi sasekhona kungakabi lomonakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda sezamukele ngemibono etshiyeneyo inyathelo elithethwe luhlangothi olubona ngomsebenzi wokutholisa uZulu amanzi olwezinwa elokubuyisela lumsebenzi ezandleni zikamasipala weGwanda lowe-Beitbridge. Lanxa iningi lisamukela lelinyathelo, kulabanye abathi umasipala kasoze enelise ukuqhuba lumsebenzi ngemfanelo ngoba ehlezi ebhekane lodubo lokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Umasipala weGwanda sele minyaka engamathumi amabili lanhlanu elwisa ukuhluthuna amandla okuzihlambulela amanzi awathathelwa izinwa. Ngolwesithathu umphathintambo wezamanzi uMnumzana Encharles Masuka uphe umasipala weGwanda leBeitbridge amandla okuzihlambululela amanzi obekungumsebenzi wezinwa. Unkosikazi Duduzile Masilela oyisakhamuzi sesibhiskopu North eGwanda uthi ukhangelele ukuthi imbadalo yamanzi yehle kulandela lesi sivumelwano.
Silokujabula kakhulu njengezakhamuzi zeGwanda ukuthi sesibe saphiwa iplant. Kelele ukuthi umunisipala weGwanda njengoba wayesithi amanzi aduriswa ukuthi izinwa yiwe wawambileyo bathenga i-raw water dura. Khathesi wasezoba sathenga izinwa lawo manzi. Khangelele ukuthi intengo yamanzi yehle iGwanda ibiduro kodlula amadorobho amaningi amanzi. Njalo amanzi siwathole ngaso sonke isikhathi ayikhona ukuthi siwaswele.
UMnumzana Methuselimoyo ongunobhala wenhlanganiso yabahlali beGwanda eGwanda United Residents Association uthi lihlele linyathelo kodwa kamthembu umasipala wakhe.
Kona kuyisehlakalo esihle kakhulu ukuthi sesithethe amanzi njengeGwanda kodwa asazi ukuthi kusazolunga kumbe kusazokuba wese ngoba nxa siba yi-municipality eprioritizer ukuthenga izimota kule service delivery akunzima. Sesizabona ngakho but sisathemba nje ukuthi kuzalunga amanzi sesizathola i-service delivery izayimprove.
Amazwi la agcizelelwe ngwayengumeya weGwanda uMnumzana Thande Kozinti Mkandla.
Ikhansili ilayo yini imali yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi? Imali yakhona bazayithatha ngapi? Kanti njalo futhi okunye kuthengwa nge-forex, bazayithatha ngapi imali yokubhadala leso sikwelede? Yikho ngibona lezinwa engxenye icinisela sibaphenini sibone ukuthi bazakwenza njani. Kuhle xa ukukhangela ukuthi ungadulisa umqondo zabona ukuthi kuzanika ikhansili umthwalo omkhulu.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi bazalwisa ukudonisa imali abayigweleda zingadi zikarhulumente kanye lezakhamizi yona efika 400 million RTGS.
Sikhomo sekansela siko sihle. The reality is we need to improve on our revenue collection so that we pay isikwelede sezino. The bulk of isikwelede sethu is owed by ama-government departments. So ingxenye kufanele kube le ndlela yona leyana yokuthi particular law principles kufanele kube yiba abapushayo ukuthi hayi kodwa Mthuli Ncube treasury bhadalani nabantu la.
Uphinde wathi kabasoze bagijimela ukwehlisa imbadalo yamanzi bengakahlolisisi indleko ezidingakalayo. Okwamanje amanzi eGwanda abiza idola elilodwa leMelika lamasenti angamathumi amabili $1.20 amalitha inkulungwane.
Soko siyithemba ukuthi ingxenye intengo izayehla but esi akulunganga ukuthi ngithi preempt sithi hayi sesizayehlisa amanzi. No, afisa ukuba ehlisela amanzi sizasebenzela ukuthi kayehle kodwa kathesi asingatsho ukuthi zakhamiza amanzi azayehle. That would be very dangerous. Suicidal.
Umasipala wedolobho leGwanda layo samele abhadale izinwa imali ekweledayo engange 300 million RTGS. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ngokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 emazweni achiyeneyo, inani lezethekeli endaweni zokuzilibazisa libikwa selisanda emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe. Abohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority bathi lomsebenzi ubusuyehlile kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kodwa kathesi usuqalisile ukuthuthuka ngezethekeli zaselizweni ezisuka kwezinye izigaba zisiya kwezinye ikakhulu endaweni ezifana leVictoria Falls, Kariba lakoBulawayo. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo uNkosazana Nomvuyo Mathonsi ufakaza ngokuqonga kwenani lezethekeli kuleli dolobho kodwa ukhala njalo ngokuthi umqando owembese ilizwe lonke lonyaka iwo osusiba inkinga.
Engikunanzelelayo kathesi ukuthi ama-visitor attractions, indawo zethu zokuvakatshelwa, abantu abaya khona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakho kwenziwa kuyini khonoko, sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama-figures ethu ehle yikumqando. Umqando lo esikhona esiphakathi kwawo khathesi wenza ukuthi ama-numbers ethu athi decline. Sikunjalo noma nje kunjalo, kodwa we are just a bit consoled by the number of workshops esiba lawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezinye indawo, kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshop lapha eBulawayo, belanda lokuzokwenza ama-conferences abo lapha koBulawayo. Inano lama-conferences have gone up, which is a consolation to us. We just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo, abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo, umqando uzadlula. Sibakhangelele izivakatshi zethu, abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
Unkosazana Nomvuyo Mathonsi ngumqondisi wogatsha olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo. Live Talk, The Connection lamuhla sixoxa labasakhulayo abaze eMelika ukuzequba izifundo esiphathelane lobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izakhamizi zedolobheni le-Akron esigabeni se-Ohio khonapha eMelika zitshengisele ngokuningi ngesonto ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza amapholisa edubula unsondo obengahlomanga uJayland Walker. Amapholisa athi bebemnakanela ubana nguye owake wadubula ekwenye imota ngaphambilini, ngakho-ke besesabela ukubana angabadubula njalo. Amapolisa wedolobheni eleDallas emangweni weFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukubana kulondoda obulele abantu ababili walimaza kakubi abane abagoqela amapholisa amathathu andubana azidubule laye wasesifa. UPete Arredondo obwe umqondisi wamapholisa esiqintini se-Uvalde esigabeni seTexas ibona ngizomvikela wezikolo kukhansili yalelo dolobho bikwa esejiye umsebenzi ngemva kokwehluleka kwamapholisa abekade sebenza phansi kwakhe ukuphatha kuhle isehlakalo sokudutshulwa kwabantwana besikolo lababalisi ababili mhla ka-24 kwenkwezi lonyaka. Kudutshulwe abantwana abalishumi lathoba munye 19 kulesi sehlakalo. Iningi lezihambi zaseMelika ebezifisa ukuvakatshela izihlobo labangane ngekhefu lelanga likazibuse ele-4th of July namhlanje zizibone ziqeda isikhathi eside esilindweni zamandizanchina ilizwe lonke jikelele. Ezinye zazo zehluleka ukuqhubekela phambili ngohambo kwenxa yokumiswa kokuhamba kwendizamchina okwenziwe liningi lamankampani endizamchina okwenzakala elizweni jikelele. Umanyano wezokusebenzelana kwamayenzwe angentshonalanga kwizwekazi labensundu kwezombusazwe lakwezenotho owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, usuvumelene ukukhipha izijeziso zenotho ezazibekelwe elemali leleBurkina Faso ngemva kokuba lawa mazwe elandele iziqondiso zokuletha ukuzinza kusimo sezombusazwe phakathi kweminyaka emibili. Abantu bakwele Sudan baqhubekele phambili betshengisela ngokuyadlala phambi kwamahhofisi kahulumende esikolweni selolulizwe iKhartoum ngemva kokubulawa kwabantu abathoba munemunye ngolwesine olwedluleyo. Ikhansili yebutho ebusayo kulelo lizwe okwamanje ibikwa ingakhulumi lutho ngokubulawa kwalaba bantu. Inkulungwane ezimbili zamakholwa esiKatoliki esikoleni somkhokheli wale inkonzo eseVatican kungabadabuka kwele Congo iningi labo abahlala eRome bamanyene loPope Francis enkonzweni ibemkhulekela ukubana enelise ukuhamba ukuya kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lase South Sudan. UPope Francis oleminyaka engamashumi athoba minimbili lanhlanu yokuzalwa 85 ubikwa igcine ebanjwa ngamandla ukumisa uhambo lokwethekelela amazwe lawa ngoba ubengezwa kuhle. Ubikwa sokuqhamuke udubo lokuntula kwabobhejane abayingozi empilweni zabantu kwele Mozambique ngemva kokwanda kwalezi nyamazana ezazingasabonakali ngenxa yokuzingelwa ngabaphanda kubana lomthetho ama-poachers. Inene lalezi nyamazana libikwa seliqongiswe yikulethwa kwazo zivela kwele South Africa emizameni yokwengeza inani lazo kwele Mozambique ukuze zikhange izethekeli ngoba besezinyamalala kulelo lizwe.
Abikwa esekuzinga laphezulu amalungiselelo ombukiso waba kumsebenzi wezokwemba owe-mine entra obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa sokulamankampani alikhulu lamachumi amane 140 athi azaphatheka kulumbukiso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele.
Sikhangelele ababukisi lezivakashi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dolobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakathekisa ekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe, njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli, ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala. Nxa uZulu esakhumbula Independence Day official ceremony iyenzakala kulona leli dolobho lakoBulawayo, yaphanga yalandelwa umbukiso omkhulu wezamankampani akuleli la ngaphandle oweZimbabwe International Trade Fair. So sikhangelela ukuthi ababukisi abezokwemba, ezokuthwala, ezokulungisa abathi gwaqa futhi koBulawayo kungekudala kuwona kuyona linyanga.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezokwemba, i-mining, ezokuthwala, i-transport, lezokulungisa, i-engineering esithi thina i-mine entra, aqhubekela phambili kahle kakhulu. Umbukiso lo uzakwenzakala mhlazi majumi mabili kusiya kumajumi mabili lambili kunyanga yonale ekaNtulikazi, ngaphansi kwendikimba ethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chains.
Abenkampani kahulumende eqondisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe eyeZimbabwe Tourism Authority woBulawayo bathi umbukiso owe-mine entra uzanceda kakhulu ukuthuthukisa inani lezethekeli lebhizimusi. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority woBulawayo unkosikazi Novio Mathonsi uchasisa ngezethekeli abazikhangeleleyo.
Engikufisayo ukuthi bengabukisi kuphela, kuphelele khona phana ezethu ITF, bazinike amathuba ukuthi baphume ngemva kokuba sebeqedile ukubukisa, baphume bayivakatshela endaweni zethu zokuvakatshela ezinjengabo omatopo lakhonapha edrobheni kule trail within town. Bayakwanisa ukuthi lakho futhi bachithe isizungu bebhodabhoda bebukela lezi zindawo, obasilika, isitetshi sikababa uNkomo, lama historic buildings akhona around the city.
Umbukiso owe-mine entra umanyanisa abakumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe-mine entra koBulawayo oqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi amane 140 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu uqhubeka ekhumbula iqhawe lesizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ngendlela ezehlukeneyo. UNkomo wabhubha mhlaka 1 kulinyanga ngo-1999. Kule micimbi yokumkhumbula elokhu iqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuba komunye umcimbi lapho imbongi uDesire Moyoxide ethule khona inkondlo ehaya uNkomo.
July 1, 1999. Ngeke ngiluxolele lo liyasuko lomnyama, kodwa mhlawumbe uphumule uGeneral Josh, ngoba la kukogatshoko.
Ikungithi
shabale, konkondi shabala.
Ikungithi
shabale, konkondi shabala.
Mafukufuku, Nkabuko, Joshua, General Josh, sowedlula kaNyongolo, kahle singadungulwa ndlo lubomvu. Ngoba lathi sidinga uchapha, lufare sikuye, usiphikisa sigqoke zethu. Njengoba wasithiya besihanqile Joshua, baze lemphako lempahla lemula basasuki. Lokho ebethekho besihanqile, asazi mdala kumbe sizasila. Lala nkunzi mavava, wena owali ukudla amathezinja. Lamhlanje amathezinja are the only food available. Izinja ezigobhoza zigxozela umathe sezizalisa odadewethu, banyeleza obhova babadlwane, sezingabakhwenyana, ezinye sezingabazukulu. Sinjengoba nje sinje nje lamhlanje siqumbe amathe ezinja. Lala mdala ungavuki futhi, lala rabatsatsi, sekonakala, sekwaxhwala, yekela. Sesilinde nje amasalamuse emvelo, fair fair, la uyazi Mqabuko, njengoba la walala usazi ubonile. Le poison yaginywayo siyaphenduka ama-vitamins in their bodies. Ziyakhala kwelikamthwakazi mdala. Siphohle ubomvu sigava uqweqa inhliziyo ziyopha. Wathi chebe sihanqila sazi kumbe sizasila, kodwa iningi selafa. Ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa, bazivenga bezimkhwabha. Ngaze sithi zi zimbindaba mdala. General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together. But all of this failed you, Tata. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you. And 23 years later, I am still failing you. Akasekho Mgabe, akasekho uTsvangirai, onke lo msika labo John, olisabe labo Khayisa, labo sebahamba, kwasala kunje.
Siyabonga imbongi enkulu uDesire Moyoxide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.